Lokhu kuvezwe ngunobhala ugatsha lwezemali lokuthuthukiswa komnotho, uMnumzana George Gubamathanga, ekhuluma phambi kwekomiti yedala lephalamende ebona ngokulondolozwa kwemali eyePublic Accounts Committee PAC. UGubamathanga uveze njalo ukuba bathethe lelinyathelo ngemva kokuba sebenanzelele ukuthi imali ebezihlawuliswa uhulumende kungeziphezulu okwedlulise amalawulo, esithi lokhu kuvame kakhulu ehlangothini lwabamawetela. Wengeza esithi kungakho bengasayilandeli lindlela yokuhlawulela imali impahla yakhona ingakalethwa kungatsha zikahulumende.
What we actually need is the understanding across the whole of government. We should not accept those extortionist pricing that we put on the suppliers. But hotels are the biggest culprits. The hotels, they are the biggest culprits. To the extent that at the moment, just to house an MP in a hotel in US dollar terms, it's anything $400 to $500 per day at official exchange rate.
Esikudingayo ukuba uhulumende wonke nje angaze amukela lezi ntengo eziphezulu kakhulu ezinikezwa ngabathengisa impahla abamawetela yibona abalecala elikhulu. Ukunje ukuhlawulisa ilunga lephalamende ehoteleni sisebenzisa imali yakwele Melika, ukuhlawulela imali yakhona ifika kubo $400-$500 ngelanga ma sisebenzisa intengo kahulumende yokutshintsha imali.
Ingcwethi ezicubungula ezomnotho ezigoqela uMnumzana Masimba Kutshela zithi ziyalisekela lelinyathelo eselithethwe nguhulumende.
Kuliqiniso sibele ukuthi imali ebezivela kuhulumende yizo zazisetshenziswa ukuthi abantu ama-suppliers bathenge imali yangaphandle kwelizwe besebenzisa i-black market. Kodwa ngokubona kwami angiboni kuliqiniso elijulileyo ukuthi yikho okwakwenza ukuthi ama-suppliers engasupply izinto ku-government. Iyona leyo kumele kube yi-due diligence.
Ukhuthaza uhulumende ukutshela ukuba asebenze labathengisa impahla abathembekileyo.
U-supplier ungamnika imali nxa engathembekanga ka-supply izinto ku-government. So angiboni kule link between unikwa imali kwa-supplier nokungasupply izinto. Bona njengani khonokho kwenzakala ngoba u-supplier uyabe engathembeki njalo kuyabe kungela due diligence kuvela kungani ngu-permanent secretary kumbe ubani oyamele enze leyo i-due diligence ebona ukuthi usupplier lo ukhona yini kumbe ngusupplier wasemaphepheni kuphela.
Imizamo yokuxhumana labenhlanganiso emela abakubhizimusi lamawetela ye-Hospitality Association of Zimbabwe has yehlule. Umkhokheli kwenye inhlanganiso elilunga lale eyehas ye-Tourism Business Council of Zimbabwe, TPCZ, uMnumzana Wengai Nawu, ubengakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo phezu kwalolu daba ngesikhathi lolu daba lulotshwa. Ingcwethi kwezomnotho zihlezi zisola ukwenza kukahulumende lapho ehlawulela imali kumpahla eyabe ingakalethwa kunhlangothi zakhe i-advance payment. Zisithi ngokunye kwalokho osekubangele ukuba umkambo omnyama ukhule njalo imisebenzi yenkohlakalo iqhubekele phambili okungokunye kokubuyisela muva umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.